soku izika disenda baku VOA Njebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 8 kuLwezi 2021 igama nguNtungami Linkomo nansi ezihamba phambili. Ibandla leMDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Luqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa emthethwandaba lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle. Inhlanganiso ye-Ibhethe likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMDC Alliance lithi selithole abasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000. Ngesilinganiso sekhulu lithi selikhule ngokungamachumi amathathu i-30%. Leli bandla lithi lijonge ukuthola abasekeli abatsha abangena kuzigidi eziyisithupha i-6 million abazalivotela kukhetho luka-2023. Ibandla leZANU-PF lona lithi lidinga abasekeli abatsha abangu-5 million. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
I-6 million siseduze ngenxa yokuthi ibandla jikelele sile rural campaign committee yiyo ehamba lo president ifanele ukuthi silungisele 5 million potential voters. I-youth department i-target yayo yi-1 million voters. So sibona ngani singaba plus or minus kancinyani ngoba abantu umfutho wabo mkhulu kakhulu sebediniwe bathi daha kangene.
Lingathi luhamba njani uhlelo lwenu lapha lokudinga lawo mavoti?
Amavoti abantu sesisebenzisa esithi Seeds and Convergence for Change ngesiNdebele. Abantu yibo abafanele baziguqulele kumhlaba wabo. Sesikhuluma nabantu, izinduna, labantu bonke jikelele, iphathi ngosana lokudinga ama-MP lama-councillors ngabantu abazasikhethela abesite enkayi khonaphana kodakamile, abazasikhethela umuntu abamfunayo abantu bantu. Yikho ke thina siyashakula siyaqhatha sokusela abantu ukuthi bavunye ngoba abantu bathwele amagabha avuzayo ngochuku olukhona. Hathi abantu bazondile ukuzonda kwabo efakweni imigoqo emgwaqweni, imoto zidutyulwa, abantu betshaywa, yona izami senzwe emathanda khona ukuhlana kupha abantu abaningi umbuzo ukuthi kanti ujaha uthamisa bamzondelani. Yikho ke sebesithi kulapha okuzanikezela khona.
IZANU ithi lidlala amadlwane nje, akula mavoti angu 6 million eliyawathola, bona iba bayathola angu 5 million. Bathi iMDC libandla elafa kudala ngokudabuka phakathi, ngakho kabesabi lutho.
Hhayi, mhlambe singathini njengoba iZANU abantu ababone ukuthi iZANU ivothelwa ngoba i-demography. IZANU ngokhokho, hhayi okhulu ngokhokho. Bangaka okhokho abakhona manje? Siyabona emzini yonke kulobaba nomama abasebegugile, abantwana khonapho babe yi-6, bonke labani 6 ngabethu. Sikesikadize sesifonile ukuthi emzini yeZANU ubaba nomama yibo olokhe begijima ngeZANU-PF. Intanga yonke nje labantwababo sebehlukukile, sebekuthamile. zuzikhethele abathungameli olutsha yibo abafanele ukuthi bazuze imisebenzi babe lama-project.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Luqhubeka lusekudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli yeMason Mnangagwa edalele High Court lilunga leZANU-PF elithi kumele esuke embusweni ngoba kangenanga kuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba unobhala obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla umnumzana uBethi Mpofu ephikise lolu daba ngolwesihlanu esithi uMnangagwa ngeke adonselwe enkantolo ngoba efikelwa isisekelo sombuso welizwe. Umamangala umnumzana Saibethi Musengezi uhambise uMnangagwa leZANU-PF yemthethwandaba esithi umhlangano weCentral Committee owenziwa ileli bandla owakhetha uMnangagwa ukuthi abe ngumholi ngemva kokugenqulwa kukaMgabe Libutho ngo-2017 kawenziwanga kulandelwa umthetho. Ngokunjalo uthi ubukhokheli bukaMnangagwa labo abukho emthethweni. Amagqwetha athi lanxa nje isisekelo sombuso simvikela uMnangagwa udaba lolu luyamthinta ngoba umhlangano ophikiswa nguMamangala uyiwo owamfaka embusweni. Sixoxele linye lalawa magqwetha umnumzana Kulahove.
Iliqiniso ukuthi kungabe kulayo imithetho eZimbabwe evimba ukuthi uMnangagwa kumbe umongameli ohlezi esihlalweni elethwe ekhantolo kumbe bethi ngesilungu bemsuwe esangumongameli. Kodwa okukhulu okumele sikunanzelele ukuthi kuleyi indaba elethwe nguSibhefe abantu bokuqala okumele bephendule leli cala abaletheswayo kasomongameli uMnangagwa kodwa iqembu leZANU-PF. Ngakho ke uma uBethi Mpofu kumbe yena uMnangagwa esithi yena uMnangagwa njengoba engumongameli angeke alethwa ekhantolo, even kungavumakala khona kungayamukelwa ikhantolo uMnangagwa ebekwe eceleni, kodwa akutsho ukuthi iZANU-PF njengeqembu kayisela cala lokuphendula. Indaba leyi ibhekane leZANU-PF njengeqembu lombusazwe, ayiqondananga lesihlalo sikamongameli. Ye kuzayenzeka ukuthi uma ikhantolo ivumelane lalo undoda olethelwe licala ukuthi ithi hayi iZANU-PF ayi-ekthanga ngendlela efaneleyo ngokubeka uMnangagwa ukuthi abe yi-candidate eyama kuma-elections emele iqembu leZANU-PF, then umuntu oza-affektheka, umuntu ozaluza isikhundla sakhe kunguye uMnangagwa.
Umthethwandaba ubona uluphatha njani lolu daba?
Kunzima ukukhuluma ngento engenzakali, kodwa kukhona ukusola okukhulu okuthi khona ikhantolo zeZimbabwe, especially i-High Court kanye le-Constitutional Court, uma zihlala phansi zicubungula indaba zombangazwe, kulombono phakathi komphakathi kumbe public opinion yokuthi amakhantolo lawo awakho independence, kawazimelanga wodwa, kawalandeli umthetho ngendlela eqondileyo, kodwa avame ukwenza ama-decision kumbe ukuthatha ihlangothi lecembe elibusayo eleZANU-PF. Njalo uma sesikhangela ukuthi khathesi umongameli wenkantolo uJustice Malaba bekumele ngomthetho ethathe umhlalaphansi kumbe retire, kodwa sabona umongameli uMnangagwa engenela ukuthi uMalaba eqhubeke eminye iminyaka emihlanu. Ngakho ubudlelwano lobo obuseduze phakathi kukaMalaba kanye lesikhundla sikamongameli weZimbabwe yiso esenza umphakathi usole ukuthi inkantolo si-independent kumbe zizimele kumbe zenza ama-decision ayiwo aqondileyo uma zicubungula indaba ze-politics eZimbabwe.
Vakona abathi kuyaliwa kuzanu PF phakathi kuka mnanga kwalochiwenga. Kambe okwenzakalayo lokhu kungaba kuyilezo zimpi yini?
Ngokunye futhi lokho kunzima ukwazi ukuthi iqiniso sibili kule indaba lithini. Kodwa singakunanzelela njalo sikhangela nje indlela iqembu lezanu PF liyenza ngazo izinto. Ekungeneni kukaMnangagwa kwasekutshise indaba ye-G40 leLacoste. Ngemva kwalokhu kwakulelinye futhi ihlangothi lelinye. Ngakho-ke i-history yeqembu leZANU-PF ihlala i-history exoxa ngenhlangothi ezibangisanayo. Akungeke kwamangalisa ukuthi kube lohlangothi olubangisa ukukhokhela kukaMnangagwa. Njalo lokhu sasikucabanga kumbe sasikukhangelisisa, sasikhumbula lokuthi sesisele leminyaka emibili ukuthi siye kuma-elections ethu alandelayo. Ngakho-ke kungabe kuyikuqala kokuzama ukunyikinya amandla from ezandleni zikaMnangagwa zibekwe komunye abantu abaphakathi kwezanu-PF abangafuna ukusebenza laye uma sesisiya kuma-elections aka-2023.
Umnumzana kudawobe ligqwetha sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu ithi iphakathi kokuqhuba imihlangano lezakhamizi zemaphandleni ngodaba lwegugurawundi ifuna ukuzwa imbono yaso ngokulondolozwa kwembali yalesi sika. Ngeviki edluleyo inhlanganiso le ifake elinye njalo ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawelwa eBhalangwe ngemva kokutshontshwa kwamanye amabili. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Sibambe imhlangano ezindaweni ezijiyeneyo ezifanisa lesilobela eMatopo, eCholocho, eLupane. Sihlangana labo ngezizathu ezijiyeneyo. Sihlangana labo ngokuthi bafisa ukuthi kwenziweni ngokuthi kupreserve ihistory, imemory yombhuqazwe. Sihlangana labo sibuxoxisana labo ngoba njengenhlangano kulelanga u-22 December esikhumbula khona ukumiswa kwambhuqazwe. So siyakhulumisana labo ukuthi bona bacabangani ngalo lelo suku. Ngoba uma sesikulesi sikhathi sika-November, isikhathi sokubana siyabe sesilungiselela. So lonyaka njengenhlanganiso besilesifiso zokuthi sibe nemihlangano ezabanjwa ngaphandle kwakoBulawayo. Siyaba lomhlangano koBulawayo langaphandle, besifisa ukuthi sibe nemihlangano langaphandle kwakoBulawayo. Ngoba abantu bakithi uma beqhubeka lokhu bejabulela u-22 December lona lilanga lezinyembezi kuyabe kulosizi, nathi singaqhubeka senza imikhankaso koBulawayo singaye emakhaya kugcina kudaleni ukuthi kungabi lokumuva ndawonye.
Izakhamizi zithini?
Zilokumangala ngoba ngathesi kulokhu kwathiwa izinduna ukuthi zibe yizo ezizakhuluma labantu. Akukho ngitsho lokuwodwa osokwenzakele ne-NPRC, akukho vele singathi sokwenzakele ezabelweni. So izakhamizi zilokudana kakhulu ukuthi kathi udaba lwangukwana luyaze luqale nini, kuyaze kufikwe nini. And ungakhangela izinduna angikhole ukuthi zanikwa umsebenzi ezingawukhangelelanga, zanikwa ngoba uma wakulalela kwento kwangikhona angikholwa vele ukuya implementeka. So kule nkungu eningi, kodwa ngibona ngazathi kathesi bengikhuluma lezinye khona le matopo ezingani sezilethemba ngoba ilitshe kalikakhitshwa. Ezesilobela nazo zilokhu zisithi kathi manje kuyenziwa njani, ngoba uma ilitshe lilokhu likhitshwa amatyazo kuba kuyatshengisa ukuthi akula kuzinikela ukuthi udaba lombhuqazwe solulungiswa. So ngibona ngazathi abantu akula kusuthiseka ukuthi indaba le izafa yalungiswa, ngoba uma kulokhu kutshontshwa amatshe kulokhu bengavunyelwa ukuthi bekhulume, kodwa kuthiwa kabakhulume bekhululekile. Kodwa izenzo ezikhona zitshengisa ukuthi akula muntu othatha iresponsibility nokuthi zikhuluma kube sokusenzakalayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu. seli kubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umeya wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni usekhuthaze izakhamizi ukuthi zihlawule imithelo yazo zisebenzisa inkundla zobulembu ezifana le-eco cash le-telecash ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwe-COVID-19 lapho abantu ababuthana khona kumasipala bebhadala. Umsakazo we-ZBC uthi uhulumende usethembise ukuhlawula izisebenzi zakhe imali yebhonasi linyanga ingakapheli. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi baka Studio 7, ninjani nonke abalaleli. Nginombono ebengifisa ukukhuluma, kodwa ke into engasuka esuka nami ngathi phazamisa ukuthi sengihlala ngisenda ama message awavulwa, loba angazi noba sekwatintsha, angazi ukuthi sekumi njani, kodwa ke bengilesifiso sokuthi aluba le message yami ingafundwa layo. Umbono wami enginawo, nginombono wokuthi ngabe kuyenza i-MRP ikhulumisane lezaphu, bahlangane kuvotelwe ama-councillors awe-MRP, kuzovotelwa losibangilizwe lo mfo kankomo, yena asimele ezi i-president ngale, then i-MRP ngoba yona ifuna ama-councillors, kube nama-councillor e-MRP. Sizama ukuthi simele imathebelenendi, sibe labantu abasimelayo emathebelenendi lathi abazakwazi ukuthi basenzele lokho esikufisa kwenziwe endaweni yakithi emathebelenendi. So aluba kuyenzeka umqondisi moyo we-MRP lo sibangilizwe Nkomo wezapho, kuhlalwe phansi amaphathi womavili, kukhulunyiswane, bavotelwe bonke bobabili laba abantu ngenxa yokuthi ngapha ku-MRP sifuna ama-councillors, ngale bafuna u-president kulokho kuzapho. So akuhlalwe phansi amaphathi lawa, singabantu banye, kukhulunyiswane, kusetshenzwe ndawonye labana abantu, kuhlangene i-MRP lezapho, ngoba ngesi 1111 lesi ukuthi lomunye uzimela yedwa, lomunye uzimela yedwa, lomunye uzimela yedwa, kodwa sonke singabantu bamathebelenethu kuza silimaza, akulanto esizayenza kuzapho. Kuzano izano ayikaze yawina elokhu yaba izano, ngokucabanga kwami angizange ngizwa kuthiwa izano iwinile. Izano konke ikwenza ngodlame.
Sibingelele, sibingelele ku Studio 7, sibingelele kubo bonke abantu, kubo bonke abasakazi balomsakazo, kubo bonke abantu abawumamelayo lomsakazo kumagumba manomhlaba. Sithi philani ngegama lenkosi yethu Jesu, thina siyaphila. Yayi siyabonga izindaba ezimnandi elisethulela zona ngazo zonke insuku, indaba eziliqiniso. Siyabonga kakhulu kuleyo ndawo. Bengithanda nje ukuthi ngiphawule ngalaba abanye abantu mhlawumbe abathi bona i-MRP ifanelibambane lezapho. Khona kuliqiniso, ifanele ibambane, kodwa ke phela ubambana njani lo muntu onguye lokhu ekulethela isitha phakathi komuzi? Ubambana njani lo muntu oletha isitha phakathi komuzi? Umthemba njani umuntu olobudlelwano lesitha, wena obusumthatha umenze umuntu elingasebenzisana? Engicabanga ukuthi hayi, akufanelanga vele kusetshenziswane. I-MRP ayiphushi ivangeli layo, izaphu layiphushi ivangeli layo, ngoba both those parties abaholi bazo, omunye naye into ufuna ukuphatha, omunye naye ufuna ukuphatha kakhoza, afuna ukuthi ebe umntwana phela kumbe ebe yi-deputy. So engicabanga ukuthi i-MRP abantu abayiyeke iphushe ivangeli layo eliziqiniso, futhi okungukuthi wonke umuntu uyayibona ngokuzanu, ngoku-MDC, ngongaphethwe ngemathebelele, ndiqiniso uyalazi. Just ukuthi abantu balalokhuyana ukuthi bayasaba njalo, abanye basebenzela izisu zabo yabo but ukukhulunywa iMRP wonke umuntu yaku understand so abantu bayekele nje ukuthi abantu kabahlangane kangeke kuhlanganeke bakithi angeke kuhlanganeke bese ngibuya kule ndaba yokuthi upresident weZimbabwe kugcizelela upresident weZimbabwe noDwayne Mthokazi weZimbabwe uthi na uhambile phetheya ngoba kade sizwile nje ukuthi ube seScotland uthi ukhulumele Joe Biden ukuthi yena uJoe Biden uthi bazaxoxisana bazaxoxa engicabanga ukuthi yazini abantu abasabantwana ukuthi bengaroja nje noma inini umuntu yazo khona ukuba roba seba roba phela noma beyaxoxa la bangaxoxa layo kodwa kutsho ukuthi ukuxoxa lokhana sebethe bona ama-sanction bayawasusa yabona
Sanbonani Studio 7 ninjani? Hayi siyaphila likho elitheni. Sibonga nje indaba nisithumelela zona impela hayi. Siyabonga kakhulu sengathi ningahlala nisithumela kanjalo. Hayi siyezwa. Maso kuthiwa sokuvulwe le nhlanganiso lena yokuthi abantu bakhumise nomlotha. Kungcono ngoba abakazaphu sebekhona bayibo ababulawela abantu. Ngoba lapha kwakubulawa abantu bakazaphu ngalesa isikhathi. Owamumbono uthi wona sebengathatha uzaphu bakhulume naye. Bayeke nje bonke laba bantu bathatha uzaphu impela nje bakhulume naye. Ukuthi hayi njengoba sakubulalela abantu uzaphu esinakho manje yilokhu nalokhu 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 nalokhu. Nezinduna zakhona phana emathebhelezenze. Hayi bese ngibulisa abadala bami abangizalayo. Phela ngithi hayi kabaphile. OmaNdebele labo Mahlangu. Ngithi hayi kabaphile nabafowethu bonke.
Studio 7, salbonani lonke baphathi beStudio 7 noma ngingaliqambanga ngamagama. Ye, mina ngiwuzukode ngilapha eBotswana. Hayi bengithanda uPaula lami kancane bakithi. Ngiyathaba, ngiyajabula ngomfo kaNyongolo uSibangilizwe. Sibangilizwe nxa ungizwa lawe lapho khona. Lise libambane le-MRP ekaMqondisi. Umqondisi ngwakithi lawe ungwakithi kesikhipheni lamahula akazame ukubuyela endaweni zakhe zamani madoda sizalisapota zamani madoda hayi ngiyabonga ngusibode lapha eBotswana amen
lavo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele impiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe I-AFP ithi inani labantu abafele engozini yokudilika kwesinye isitezi eLagos kweleNigeria selikhwelile laya kumashumi edlula amane 42. Abasindileyo babikwa belitshumi lanhlanu. I-Associated Press ithi kulokufuthelana okukhulu kwele-Iraq kulandela imizamo yokubulala umholi walelo lizwe umnumzana Mustafa al-Kadhimi izolo. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi selokhu engene embusweni iMelika isisungule imisebenzi edlula izigidi ezinhlanu 5.6 million. Loba enkundleni yeTwitter izolo uBiden uthe njalo uhulumende wakhe wenelise ukwehlisa inani labantu abangasebenziyo laya kokwedlula kancane okune ekhulwini i-4.6% kuphela. Uthi lokhu bekunakanelwa ukuthi kuza kwenzakala sokwedlule iminyaka emibili elandelayo. Wengeze wathi isikhwama sakhe se-$1.2 trillion esisanda kupasiswa lidale lephalamende sizawuqinisa umnotho iMelika ihambe phambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Gary Twala Jackson.
Ngibona ngathi lokhu inkulumo le xa ungayinazelela kahle inkulumo engaqondanga ngoba isikhathi angena ngaso embusweni bekuyisikhathi esibi kakhulu umnyaka ngathi phecezwe kwedlule isikhathi sokudlula umnyaka abantu bemiswe emsebenzini ngenxa ye-COVID kungesikwehluleka kwalo bebusa kumbe lo osuke wangena kusuke kwaba yimzamo yakho kodwa nxa singananzelela ukuthi esanda kungena yena kathesi-ke izinto besezijika besezitshintsha iindawo eziningi ziyavula kanti ke njalo abantu abaningi bayabuyela emsebenzini abanye ke basuka batshintsha izinto zatshintsha ngenxa yokutshintsha kukwenzeka kwezinto abantu sebesebenzela endlini basungula eminye imisebenzi abangayisebenza ke kungasafani nakuqala ke ngakho kwaze kwalunga ke lokhu abantu abaningi sebebuyele mhlawumbe sebethole izindlela zokuziphilisa eziyimisebenzi ngakho ke lokhu kasinyeke sakuthi sinikeze uBiden i-credit ngakho isikhathi se-recovery njengoba sibona iindawo eziningi zivula ngakho ke kasinyeke silawo nxa bebuyele emsebenzini bese sithi hhayi umnumzana lapha-ke uyasebenza
kodwa akula yini lapho esingamtshayela khona ihlombe uBiden sithi hhayi lapha usebenzile
nxa sesikhangela kwezomnotho lapha njengoba umnumzana esenda kungena ngathi kumbe phakathi kwesikhathi indaba ye-COVID le ihlukumeze i-industry kangaka kunzima ukuthi singathi hhayi uyazama kulapha lalapha or mhlawumbe simtshayele ihlombe sithi hhayi uyazama ngoba sibona izinto ngathi ziyabuyela kasike silinde sibone ukuthi umkhuhlane lo uyahamba na ukwenzela ukuthi abantu basebenze kahle njengenjwayelo bese sibona layo ukuthi imisebenzi yakhe iyabonakala na noma cha ngibona ngathi okwamanje singamtshayela ihlombe sisuka sesivala iinkukhu zethu isikhukhukazi sona sisabekela asiyekela amaqanda la aqala achamisele bese sibona-ke ukuthi singakwazi ukubala noma sokungamathiyana okwakhathesi ngibona ngathi siyabe sesihambele phambili kakhulu
isikhwama sakhe sokuthuthukisa izakhiwo lemigwaqo ebesikubo 3 trillion ugcine sesehlisa saya ku 1.2 trillion ngoba ama-Republicans ebengavumi njengoba limali yehlile kangaka ubona isenelisa yini ukuvuselela lokuqinisa umnotho
kulolo daba ngibona ngathi wenze kahle ngokuthi ehlise inani lemali ade kufanele ifakwe lapho kwi-infrastructure ngoba singananzelela-ke lokhu kuhlasele umkhuhlane we-COVID izakhiwo eziningi kazisela msebenzi zimi nje kazilalutho ngaphakathi ngaphandle nxa engaqakathekisa-ke ukuthi kwakhiwe imigwaqo kurinovethwe ama-ports lapho kungena khona izikepe ezithwala impahla eziyingxenye ebalulekileyo nxa sisiza ku-trade lapha namanye amazwe kakhulu nxa engaqinisa-ke lapho kungenzeka kusize yikho ngivumelana layo ukuthi hhayi ukuthi ehlise leyo phakethi okwakhathesi ngibona ngathi yinto enhle kakhulu ngoba asazi ukuthi siqhubeka lapha siya phambili kuzohamba kanjani njengoba sibona nje ngithemba la umsakazi lapho ohamba khona ungananzelela ziningi indawo athi kula mabhizinisi khona esezimi nje kungela lutho phakathi sezivacant ngenxa yodaba lolu lwe-COVID ngakho i-infrastructure lapha ngibona ngathi ukuba lo pa ukuthiza ukuthi hayi asike sehlise sike siprioritize kokunye njalo yikho ngithi-ke ngifisa ukuthi ngabe lokho leyo priority aqinise emgwaqweni lakuma-ports lapha ngoba okuningi lokhu sesingakwenza sisebenzela ezindlini sikwazi ukuthi-ke ama-goods and services kwaziwe ukuthi kube available ama-goods gijima emgwaqweni ama-services kulokhu zeni kwi-network infrastructure yikho-ke ngibona ngathi lapha nxa ngaqinisa-ke kakhulu kulokho sibili uyabenze kahle
umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika ulwela njalo amalungelo kaZulu siziphethe ngebezihamba phambili ibandla le-MDC Alliance lithi selilabasekeli abatsha abedlula inkulungwane ezingamachumi ayisishiyangalombili 80,000 loqhubeka lusegudwini udaba lokuhanjiswa kukamongameli Mnangagwa enkantolo lilunga leZANU-P F elithi kumele esuke embusweni ngoba engangenanga kuhle inhlanganiso yebhetshi likaZulu iqhuba imihlangano lezakhamizi ngodaba lwegugurawundi kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na
Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamili nkomo.